ama doctors of human rights ngabe kuthiwa athenje senza khonokho ayenza elendlela kade kusebenza njengama-commission behlangana labantu besizwe ukuthi abantu bonke bathini kube yibufakazi ukuthi into enjalo sike iphumile sile ebantwini.
Ucwaningo lolu abalwenzileyo luyahambelana nalokhu anokwenziwa i-Catholic Commission for Peace and Justice kuze kube lesikhathi lesana sokubulala abantu ngombhuqazo yokugrawund. So siyabona ukuthi sibili bebekhuluma labantu bejula into ezinjalo. So ke kodwa kube sekusiba labantu abakubutho lamapholisa abathi hayi ibutho azange lidubula abantu. So khonokho kujoni nxa sokulokuvezwa into ezinje.
Ye ibutho nxabe sithunjalo abesibuthweni asithini thina bathe befakaza laphana futhi njalo umkhulu wamabutho uthena kungcono bakhangele la loko waphuma kobomabonakude okunjenga ama-television lani lani okwakuphuma kubo-C N N nakubani bani kudlalwe nje kuhle kukutshengise lokho kwakuzaphuma khona iqiniso elipheleleyo ukuthi nanguyani umuntu ekwenza ukwenza engubani emingaphi inhlambulwanantu alusuka lapha bulimaze umuntu akulanduleki kulo yabekwenzile nxa kukhanya njengoba kwaphuma la kumabonakude noma ngubani owakwenzayo kuzawasobala kuphuma egcekeni.
Singathi-ke i-Doctors for Human Rights leyo ubona nzani ilungile yini manje ukuthi iphume logwalo olujulileyo kangaka?
I-Doctors for Human Rights ngingathi mina Gibbs into ekhona yokuthi ekwenzeni khonokho lakho bebemelela bethi xa besenza khonokho bethambe mhlawumbe imibono yabantu kube yinto eyaziwayo ngoba mhlawumbe abanye abantu njengoba kade sisikile into izinto zomba ngazo lezi zikhanya zingaqondakali zinje abanye labo bangaba namaqhinga Gibbs okuthi bathuthe leyi ndlela belengxenye yabo bayisekelayo ukuthi beyiyo ukuthi okufumaniseka iyo lo mlando ukuthi yeyiyabulala abantu. Kodwa-ke nxa babekwenze kusensida kunjalo kodwa-ke silalele futhi lakukomishini abantu athi into kade zikhulunywa ngabantu mhlawumbe kungaphasa kuhambelani lakhona kade kukhulunywa ngabantu ezindaweni ezinye lapho kade kuthele khona abantu kade bakukomishini ade bekhuluma kodwa bebenika nje imibono ethiyeneyo kodwa lakhona kuphuma ku-Doctors for Human Rights kukhona kube kuthontela kuyakhanya ukuthi izinto ezinye kade zikhulunywa ngabantu. I-commission layo indana izakupha umbono wayo ngemva kokuthi siqedile umsebenzi njengokuthi isiphutshisa nje umsebenzi iwethule nje kumongameli. Kuza kuthi-ke umongameli laye njengomuntu owabumba i-commission ebese siba ngumuntu njalo laye kipsozaba le ndlela yokuthi abantu laba bathiwani okudinga ukuya kusemthethweni kube sekusetshenziswa ngomthetho amadala ezomthetho abasekusebenza afumanisekele bela macala njalo njalo bonabo bantu balo mlando wokuthi basuwe lawa abangabanikazi babantu mbele abathile basuwe labo abathe abalo mlando wokuthiwa yibo abakwenzayo bakuwenzayo lokhu obabangele ukufa kwabantu.